abantu abaningi abasebenza eSouth Africa bebehambile eZimbabwe ngalo December loba isimo somnotho sinzima eZimbabwe kodwa abantu abaningi abasebenza lapha bahambile ngesizathu sokuthi abaningi bakhona balezincwadi zokusebenza lapha eSouth Africa yikho kwenza ukuthi kube lula ukuthi bahambe okusemthethweni besiya ekhaya. Ikhesi siya ekhaya bekunabantu abaningi ebhoda kodwa esinanzelileyo ukuthi bekungani kulula ukudlula bekunganzima kade kusikhathi e-South Africa abantu beproseswa kuhle bedlula bengena elizweni besiya eZimbabwe. Kusasa amakhampani amaningi ayaqala umsebenzi yikho abantu abaningi sebebuya ukuthi bezoqala umsebenzi. Abantu abalencwadi lezo singama-special permit bafika ku-200,000. Bese kusiba labanye abasebenzisa ezinye incwadi ezikolunye uhlobo labanye asebevelebele mvume ukuthi babe ngama-citizens alapha eSouth Africa bavala ama-permanent residence. Izizalwane zaseZimbabwe ezisebenza lapha eSouth Africa ziyakuthanda kakhulu eZimbabwe yikho zihamba ziyabona izihlobo zihamba zisiyakudla ikhisimusi. Ngabe kuthiwa ilizwe lethu lilungile umnotho ngabe usezingeni elifana naleSouth Africa ngabe vela abantu abaningi bazisebenzele eZimbabwe.
Kungabe kulicele leZimbabwe kumbe leSouth Africa elihlezi liphathana?
Esikunanzelelayo laphana emngceleni esayidini leZimbabwe kabasikani passport. Nxa umuntu efika bahle bathatha ipassport bafake istempu okwenza ukuthi ngeminithi angasikana mhlawumbe ama-passport amahlanu. Kodwa ngapha eSouth Africa nxa ufika khona kumele ipassport yakho bayisikane yona ngokwayo bafuna ipassport esemthethweni bese besikana ipermit. Nxa ule permit kuyathatha ama-minutes athize bese usithi kubulalabo abangena bevele bengelama-permit kodwa belama-passport bese becela ukuthi baphiwe amalanga. Yona leyana i-process nje iyathatha isikhathinyana. So ke sinanzelela ukuthi imizila iba khona kakhulu ngapha esecele leSouth Africa eboda ngokusikana kwama-passport kodwa ngale Zimbabwe uyangena kuphela bayigcoba i-passport uzidlulele. EZimbabwe kuba le-queue kuphela labo abatshayela izimoto ngabe senza lokhuyana incwadi yemoto okuthiwa i-TIP yikho okuthola khona kule-queue.
Njengomuntu obesekhaya ngikhefule khisimusi ubona ingani umnotho welizwe unjani njalo kuyathembisa yini ukuthi kungalo?
Umnotho wethu ufile abantu bathole nzima abantu bayahlupheka into okuthiwa yisinkwa abasidlileyo khathesi bancedwe yikuthi labo abasebenza emazweni bebekhona bafika bathenga isinkwa ngoba isinkwa uyazithenga nge-$18 umuntu ohola i-$500 kumbe umuntu ohlala emakhaya oli osuka esiyadinga ipentsheni yakhe angeke anelise ukuthenga isinkwa. Kanti-ke futhi ilanga liyashisa ekhaya yebo ye noma izulu selike lana kodwa-ke ilanga like latshisa ikakhulu sondela ikhisimusi langemva kwekhisimusi amabele abesengani emilinxa wakhanivo songani onyeni esesidla. Nxa-ke izulu ingazange lina abantu bavuna sibona kuzaba nzima kakhulu sesekutandazela ukuthi izulu line abantu banelise ukuthi bathole emasimini.